ngempela sonto ngihambele esilobela ngisiyakhangela umumo ukuthi unjani ngezombusazwe lendlela abantu abaphethwe ngayo ngedistribution yomumbu. Engikutholileyo ukuthi sesibuyele esikhathini kungani sebefuna ukuphinda igugurawundi yesibili ngoba ngolwesihlanu esigabeni sakosimana kube lomhlangano lapho abebandla lezano abathembise abantu ukuthi bengabebelandela ibandla eliphikisayo bazabatshontsha ebusuku. Okuyisehlakalo esenzakalayo esitobela abantu batshontshwa nanamhlanje kabazakali. So mina ngiyabe sengibona inkulumo enjalo isivisela kugugurawundi ukuthi o-Emerson bagcila abantu besithi balungisa uhlole logugurawundi. Kodwa uma bethumela abantu babo ukuthi batshela ukuthi bazabatshontsha, kuyasibonisa ukuthi hayi babona ngani into abayenzayo inhle sebeyiphinda futhi.
Ukudla okhuluma ngakho lokhu kuvela ngaphi?
Ukudla engikhuluma ngakho mbona ngazathi kumbeni kuvela ko-DA, kodwa okwenzakeleyo ukuthi bekuholiswa ngamabandla abebandla eliphikisayo banqitshiwe.
Kulamanyathelo abawathetheyo yini bona laba abancitshiweyo?
Abantu akulamanyathelo abathathayo ngoba kugcwele ukwesaba. Abantu bayethuselwa ngolwesihlanu njengoba kube kubuye amadoda amathathu evela eKwekwe. Omunye wangkhona ngolo owayeyi-losing candidate yebandla lezanu PF owadliwa kubhayi election kukho ke-central. Omunye kuthiwa ngudarha onguchalimani kwabatsha ku-DCC yabo. So abantu bayesaba, bethukile abantu ukuthi bazaphinda betshontshwa kwesibili ngoba kuthiwa uma bengathi anti kule hlelo lona lolo lwaqaliswa ngukhembu olokuthi i-traditional leadership kayenze abantu bejoyine izana. So yikho khonokho abantu bayexuselwa batshela ukuthi abajoyine ibandla ngoba kukhulu okuzenzakala.
Ubona bathini pho abantu bethukile bayangena kuzanu PF benzani njengoba usithi bayethuselwa?
Abantu bethukile kakhulu, abantu bethukile ngoba abahlangana lakho anti uma izanu ikhuluma ngokubatshontsha kakusiyo nto engahlala ingabethusi ngoba into eyenzakalayo. So uma izanu ingafika ikhulume ngokuthi bazacatsha abala sizathu sokungethuki. Ikakhulu ukhangela ukuthi kulabantu lanamhlanje khona lenkabazwe abangazakaliyo ukuthi bayanga. So ayisilo bandle litsha abakukhulumayo senkulumo entsha, yinkulumo abalembali yokuyikhuluma njalo balembali yokukwenza khonokho. So abantu bethukile sibili.